sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulezi gebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe zatshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Abamasonto bathi abesilisa kumele batshiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye-FIFA World Cup, iqembu le-Senegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele-Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngombhobho ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamashumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilitshumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayevikela amapolisa kungaba kuyiphi inkamba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikansili ithi izindlu lezi ezivalisa ezisetrejen eParkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikansili kumele ibabekezelele. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzisise ukuthi iCouncil, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu. Khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi iCity Council kayisebenzise ama properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobha. Nxa kuyikuthi abantu bahlezi endaweni yeCity Council nje City Council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi iCity Council yenze imali. Nxa kuyikuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini yeCity Council kumele abhadale. Nxa iCity Council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyikuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke iCity Council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo kundawo
abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakobulawayo bavela bahlala njani khona
ukuze kufike kulolu daba ikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ikhansilini khonoko kuzafika ukuthi abantu boni lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibenefit izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapho esikhona namhlanje khonoko ke kubangelwa yinko kotakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekhansili ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafika ukuthi ucina kufike khona apha lapho kukhona ngathi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngiyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wenu usatshela lo umuntu into engayisiyo ikubona ngathi abantu bephakathi kobuhlungu obungaka ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokudlokudlokudlo khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona zizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumela nalo muntu avumelana laye so ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBulawayo City Council ilama properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sigcina sifike kusona lesisimo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletha kufana lama business ona lawo kithi ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebusiness eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amcharge inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletha bese emrentisile property engasiyo yakhe
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili Abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukubadlwengula lokubahlukuluza. Lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesisikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane silo mlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane labomama kumbe labodadewethu kumele kube yikudlelwane kokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo kube sekusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulo omunye ayabe elobudlelwane layo ngakho baba bafundiswe emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi othisha abancane kumbe ngathi abantu besifazana abancane kithi kumele sibathathe njengabodadewethu nalaba abadala sibathathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba nendlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabe lomunye ezabe sebona ngani kumbe eze ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu, ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into njalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyesula lokuthi abantu bangaqalisa ngayo. Kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo, kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu eyenyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube yindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasagwananga esenza into enjalo, esengene ukuba yinyamazana.
Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSADC namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni aseZansi e-Afrika, okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi iclimate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kweleNamibia. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe, umnumzana Thandeko Zintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwani thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Esikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa ecatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singaboni-ke ukuthi kuya ngapho kuyinto kwakhona. Yebo, ngabe khona amazwe athumela amabutho ukuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo, kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lakho bathula, lina licabanga ukuthi engxenye kukhona okuhambayo kathi kakulalutho. Kangiboni-ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani esinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe nale SADC abanye inhliziyo zabo zibukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo. Bazachitha isikhathi besiya khona le bechiya amazwe abo ebulawa yindlala, bechiya amazwe abo ebulawa yikuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuku azikhuluma ugesi kakho katholakali, mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba abakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono uVasco da Gama babona okunye abakubonayo. Laba bayahamba ekamabuyazi, kangiboni ukuthi kuyaphumana.
Enye injongo yalo mhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana. Ukubhahile yini kwele Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe?
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni atshiyeneyo, sengisitshwela khonapha eZimbabwe, izibhamulezwa yizo zokuvikela lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvikela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali eZimbabwe sibonile ngoAugust 2018 abantu badutshulwa sabona bedutshulwa futhi ngomnyaka olandelayo kukaningi sisizothi abantu badutshulwe bedutshulwa ngamasosha lamapholisi siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli weSouth Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo esengithola khona abeZimbabwe owesibili kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni lebuseleni abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa ngamasosha ngabacuphi bakahulumende ye kutsho ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangewe babe ngamasela ngezibhamu zonalezo kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu
umnumzana Thande Kozintimkandla uhlaziya ezombusazwe selikubonile na okusemaphephandabeni iNewsday ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho kodwa ithi lokho kubangelwa yikuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende iChronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esiningi abesifazana badlwengulwa izihlobo sokuyisikhathi sembiko yenu
kustudio 7 kustudio 7 ngabe linjani hhayi bengithi ngikhulumela lo ndoda othi nana yena usola abantu bomthwakazi uthi usola abantu bomthwakazi uthi njalo ebese sithi nana khona yena kalahlangoto olusapotayo maye sitho njalo abesekhuluma esapota i-CC ukuthi nana khona umuntu phela ongalahlangoti kakhethi kuyandla wonke amabandla uyasapota uyalandela lokhu akutshoyo manje uyasichazela ukuthi wesisisi unga engacathi njalo umthwakazi ufuna ilungelo lamandebele njengoba vele abantu besishoneni abafuni indebele abafuni indebele libele esikhundleni abafuni ukubusa indebele libe ngupresident bayehlula kunkomo nkomo wadubekela leli lizwe wabakhulula bakhulula embusweni womakhiwa kodwa bamkhafula ayisikuthi umgabe wayesenza yedwa ebulala amandebele wayechova yibo amasapota zakhe ubehlangene bonke besilwa lokuthi waye amandebele elandela umgomo owesindebeleni yikho hhayi ubaba engathi nana khonana imthakazi urongo kwathinithini hhayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe ngabe ngiyabonga yimi uginitola umpofu engikhonapha elipane east njengoba la esitulu selipane
ngestudio 7 labo ntu bonke labalaleli ba yimi wezimbangazo umikhayel Gorbachev ngilisizi ngojaha lwabo msithiye entolongweni ujobuzikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyathini yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa amalungu ezaphu yobulawa mahlayana la malungu ezipra ebulawa mahlayana incediswa yi-Britain e-America ukubulala yabantu bezami PF kekelwa ngo-Emerson Mnangagwa Luchiwenga Constantino nalo muyi-Paris Shelley usithi ngisekela mayi bekhona la emthethendabeni omuyi udumiso dabenga lolukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi izanu pfu bathumile umnankathi bethu bajoyine izanu pfu ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona kusenzakala ku-TPC mina ngisaphothi TPC ngililunga lezapha ngikhuluma nje lokhu ujobhisikhala bagcina bemfakile ephoyizeni bembulala njengalokho bakwenza ulukhathi masuku omunye wabo kungafa ujobhisikhala kungafa usithole esibemkhiphile ite efela ngaphandle engafeli phakathi
Studio Studio 7 salibanani linjani ngaphuha basakazi lisilethela indaba ezilohlonze indaba ezileqiniso indaba ezimqoka siyabonga kakhulu kuleyo ndawo ya mina indaba lwami lulapha basakazi ya mina ngiconcent ngendaba ye-MRP ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-TPC begxeka ukushamisa mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belisa enye i-opposition ishamisa is nothing power i-TPC is nothing power i-TPC akulona ibandlela ibusayo kazi uyabuya i-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke uma belo mzabalazi wawo benza umzabalazi wawo beqondise kubabusi ma becabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo fano siyabonga
Studio 7 hayi sijabulela lina kuphela ngomsebenzi elisiphathele wona siyazi ukuthi loba sizivika izindaba zethu ziyafika kubandlobane esifisa khona bayezwa endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo bayezwa umphakathi uthini into nje ngisendabeni kajobhisikhala indaba kajobhisikhala liyayifelayo ezimbabwe iqiniso uyalifela sibili okwamanje ijobhisikhala kumzisa ubuhlungu ngendlela apalitshwa ngayo esejele engelacala ngokufa kamobhesing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho yikho kubonakala ukuthi izanu isikhangelele kakhulu kwesaba ujobhisikhala ngendaba abayenzayo ukulala umobhesing bale kucabanga ngembi okuthi uzabekhuluma besithi bacabanga ukuthi uzabaqhubeka futhi njalo angazakekele ukuqhubeka elwela ilungelo lakhe umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi sathatha uzibuze sokumele into yonke esiyisolayo esingayifundiyo siyibeke egcekeni
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kweleSomalia sebedinga ubuphepheli kweleKenya. Umsakazo omunye uthi njalo ibandla elibusayo kweleNamibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka isimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024 lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo, iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Nqwele Dube.
Hayi, iSenegal isenzele kuhle kakhulu njengetimu yeAfrika. Isijabulisile kakhulu, lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili. Ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama-statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa yabe le 4 on target. ISenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on target. Inhlanhla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla. Bakwanisa ukuwina. Hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili. Bazaqhubeka. I think bangafika la ku-semi-final. Ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi. Sekulesikhathi eside belayo. And ukhoach wabo lo hayi ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations. Useke uhamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile. Ngoba hayi mbona sesiya phambili. Ama-tactics la usefundile. Usekwazi ukuthi when you get to those stages, how do you deal with those issues? Ngithabe kakhulu. Ngiyathemba la ma-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Anginethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili. Indlela abadlala ngayo laphana leBelgium beyichaya besingakhangelelanga kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa, asifikanga nje ngokulahleka lapha, hayi sifike ngoba silalile, basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ichayile, yakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle. Endi kusuke kwaba njalo eCameroon, kusuke yabanjwa kodwa 3-3. IGhana la yakwanisa ukuthi nqobe and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba elaphambili. Mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo, hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup?
Ayithe iqala iWorld Cup nje mina bengikhangelele iBrazil leFrance. Bekukhanya ngani yiwo amaqembu ahambela phambili and ngendlela abadlale ngayo amagemu abo okuqala awesibili, hhayi abazange bangidisappointe, bantshengisile ukuthi hhayi kungaba yibo abahambelayo abahambela phambili abangayithatha le nkezo. IBrazil leFrance hhayi mina mbona ngani yona lawo amaqembu ayi-2.
elinye labo lizayithatha inkezo leyo.
UJafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukandu.